Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 4 kuZibandlela 2022, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ugumede died to death. That I think we pay for. Because why Charlotte mina bantu ushuka abantu ngapha. Uthi ngelina ngabaza kufuna ukuthi ngivule ngifile, but God saw it fit ukuthi at least ngimbone going through that pain for me to accept that issues. Bangithi lizwe libonekile wonke njengemuntu.
Inkulungwane zabantu abavele endaweni ezihlukeneyo elizweni bezisemzinwa koGumede enyathi lapho kungcwatshwe umunye uNdumiso Emmanuel Gumede obedume kwezokuqondisa umdlalo wenguqu.
Akukho okufana nalokho esikubona kusemgwaqweni obuya eZimbabwe u-N1 kusenzeka eMpumalanga, emgwaqweni u-N4 obuya eMozambique kumbe eLesotho. Sikubona nje kuphela ebantwini beZimbabwe okusikhomba ngokusobala ukuthi abantu beZimbabwe kuyibona ababhekwe kakhulu lapha ukuhamba kwabo.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luthi lulamakhulu lamakhulu ezizalwane zeZimbabwe ezibotshwa ngelanga zizama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi abanye ababalisi behlulekile ukuzancedisa abafundi abaloba imhloliso ye-ole A-level bekhala ngemali yokuhambisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abantu abangaba zinkulungwane phose ezimbili abavelewe ezigabeni zonke zelizwe bebesemzini wakoGumede enyathi namhla kungcwatshwa umuyi uNdumiso Emmanuel Gumede obedume kakhulu kwezokuqondisa imidlalo yenguqu njalo engumongameli weqembu leHighlanders ubhubhe mhlaka 29 kumpalakazi ngemva kokugula okwesikhathi esifitshane. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisas Vanda usethulela lolu daba.
Indwendwe ezinde befolile becula begiya bechale vokloko lapho umzimba kaGumede usuthathwa ngakibo usuhanjiswa emangcwabeni eNyathi Mission Hospital lapho ke abekwe khona. Udadewabo kamuyi ucebe khulu Gumede uthi umne wabo uphele kabuhlungu phambi kwamehlo akhe.
I believe you me uGumede died a death that I think he prayed for, because why Charlotte mina bangifuna ukushupha abantu ngingafa. Uthi ngelina ngabaza kufuna ukuthi ngivule ngifile, but God saw it fit ukuthi at least ngimbone going through that pain for me to accept that issues. Bangithi lizwe libonekile wonke njengemuli.
Umfowabo kaGumede untando Gumede uthi kakwazi ukuthi bazaphila njani njengemuli ngokulahlekelwa ngundundo igama aziwa ngalo ngakibo uGumede.
As a family silahlekelwe kakhulu ngoba ube nguye osasele omdala, nguye okade sesele esi-advisor ngezinto zonke zangekhaya, whether it's a death in the family kumbe kuya kule mitshato kumbe kulani, buya umuntu okade sesele engumuntu omdala esitshela ukuthi senze njani, senze kuphi, senze kuphi. Umuntu lwana ongelalaka, ongelani, ubengabhilivi ku-confrontation. Yena okwakhe konke kwakuyikukhuluma, lingakhuluma ikhulume lizwanane.
UNdumiso Gumede behlonitshwa kwezokuphatha imidlalo yenguqu. Umgcinidlalo weqembu le-Highlanders umnumzana John Batsvanda uthi bonke bazama ukulandela indlela yakhe.
Gumede, thina abanye usifundisile i-leadership lokuthi nxa uyi-leader you work with people and abantu yibo osebenza labo abakunika i-direction. I think uwezwa lapha nalezi khulumi bekho ukuthi wabiza abangani bakho bathi asifake ningani apha sisebenzele. I think i-Highlanders masinoko ukuthi ngiyabantu vele nxa kumele isetshenzwe isetshenzwa ngabanikazi bayo simsebenzele sonkeni. So yikho asifundise khona ukuthi nxa sisebenza sisebenzele sonkeni sibambane and then we'll achieve.
Owake waba ngumdlali odumileyo ngaphansi kukagumede ku-Highlanders njalo waba ngumqeqeshi weBhoso uMadinde Khathazile Ndlovu uthi akula uzofana logumede uleli qembu lamahlolanyama.
Thina singena ku-Highlanders sangabafana abancane sifice ugumede engungithe mina usamukele wasiphatha ngesandla esi-right kakhulu yivoke thina sithi mina ngithi silahlekelwe kakhulu. Angikholi sizathola omunye uthemen ozaba njengogumede ku-Highlanders.
Ilunga ledale lephalamende esigabeni sebubi eliphethe isigaba senyathi umnumzana Sonny Mguni uthi ugumede wayelazi kakhulu ibhola.
Baningi abazama ukukhopha izinto ezizwa ngugumede libonele kuzifa libonele lanxa ihambe eBotswana bayehluleka ukufika esibangeni besilogumede indlela abekhokhela ngayo ngoba umlimi wayemdalile wamnika ubuchopho obokucabanga. Ubuchopho obokucabanga kawukulu lithalento olinikwa ngumlimi kuphela, awuye esikolweni yokuthatha lokwakuthengwa langemali, yibuchopho obunikwa ngumlimi. UGumede was a rare breed esayinikwayo emhlabeni lapho.
Iqembu lenguqu le-Highlanders lamunjwa ngabantwana bakaNjube owayezalwa yinkosi uLobhengula libunjelwa khonale eNyathi. Uzude Khumalo isizukulwane senkosi bazana kudala logumede
inimaze ngo-1976 ngisenza i-teaching practice eMzilikazi Secondary School. Wangithatha wamfaka ephapheni njengomfana omncane, sasihamba sonke siyegwele niphekelezele kuyabona intombazana yami sengayitatha kathesi. Ube le sifiso ukuthi i-identity yabantu besiNdebeleni iqhubeke iqinile, njalo ekunanzelela ukuthi indaba yobukhosi le yiyo eyinziki yani yokwazana lokuthi singobani.
Abantu bamphelekezele ngobuningi uGumede ube ngumuntu wabantu njalo nguye owenza i-Highlanders yaba namahhofisi amabhasi lezindlu njalo yanqoba kakhulu ithatha le nkezo eziningi. Bathi intaba edilikile selele uGumede yena uthone seleminyaka yokuzalwa engamathuma esikhombisa lasithupha 76. Ngimele isitudio 7 ngingapha ngasenyathi igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Ukubhubhe izizalwane zeZimbabwe ezine eLimpopo kwele-South Africa izolo engozini yokubhewuka kwebhasi ebithwele abakhonza isonto ye-Apostolic Faith Mission of Africa. Amapholisa athi libhasi ibivela eZimbabwe isiya eGauteng. Abalimeleyo babikwa bengamachumi amahlanu lambili 52 njalo basiwe ezibhedlela ezishiyeneyo ePolokwane. Ibhasi le ngeyenkampani Regional Premium Class Luxury Coaches. Amapholisa athi umtshayeli ubegijima ukwedlulise amalawulo. Ngokunjalo, athi libhasi imphunyukile yaphuma emgwaqweni yatshayelela egodweni lwamagetsi yasibhewuka. Akukaziwa ukuthi kahle kahle ibisuka kuyiphi indawo eZimbabwe. Ngokuchana kosuku lwayizolo inani labantu abakade sebetholakale bele COVID-19 elizweni leselifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 216,000. Kodwa abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amabili abo 185,500 kungabaphephe kulomkhuhlane. Asebehlatshwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela ku-COVID-19 elizweni sebesedlula izigidi ezine 4.1 million. Kuthi asebehlatshwe omabili sebekuzigidi ezedlula kancane ezintathu 3.1 million. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luthi kulamakhulu lamakhulu ezizalwane zeZimbabwe ezibotshwa ngelanga zizama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni selokhu kuqale umnyaka. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlelo zokuxhumana ebulenjini be-inthanethi ezibalisa iFacebook leWhatsApp zigcwele ngemifanekiso ekhombisa izizalwane zeZimbabwe esezibuthelelwe ngemva kokutholakala zizama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Ezinye zibonakala zisaphakathi kokuzama ukungena kata zinye zibonakala sezibotshiwe zisemarolini azibuyisela emuva eZimbabwe. Umphathindaba wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Mtswaledi utshele bezindaba ukuthi baningi kakhulu abeZimbabwe ababotshwa ngosuku bezama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni. Uthi abazama ukuchapha kungela mvumo amapholisa asebalindele emgwaqweni u-N1 oqonda eGoli.
This morning already 179 of them were found at the roadblock and they were turned back.
Ekuseni nje kuphela sibambe abafika 179. Umgwaqo wonke osuka eBake Bridge kulama roadblock afika amathathu alinde abazama ukungena ngokungekho emthethweni.
Skip the first roadblock, then there's another roadblock at Mansule. So we are putting a series of firewalls.
Uthi okwamanje amasotsha yiwo alinde emngceleni okuyiwo abamba abazama ukuchapha laba. Umnumzana Mtswaledi uthi bayakwazi ukuthi abeZimbabwe laba bafika batshiywe zimota namabhasi emngceleni weBeitbridge bechaphe umfula ngenyawo bayihlangana lazo phakathi kwele South Africa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lezalwane zeZimbabwe sezibuyela kwele South Africa ngemva kokuya kudla ikhisimusi lezihlobo labangane eZimbabwe. Umgcini hlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lobanje bengakhuthazi ukuthi abantu bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni kulusizi ukuthi kukhanya kulohlelo lokunxwanela labo abadabuka eZimbabwe.
Siyakubona ukuthi ungqongqoshe wasekhaya lapha eSouth Africa ubhizi kakhulu ngabantu baseZimbabwe njengoba sibona ukuthi kusho ukuthi ababathandisisi nje kahle abantu baseZimbabwe kuliqiniso ukuthi kabathande ababadaba abafuni lapha eSouth Africa ngoba siyabona ukuthi akukho okufana nalokho esikubona kusemgwaqweni obuya eZimbabwe u-N1 kusenzeka eMpumalanga emgwaqweni u-N4 obuya eMozambique kumbe eLesotho sikubona nje kuphela abantu beZimbabwe okusikhomba ngokusobala ukuthi abantu beZimbabwe kuyibona ababhekwe kakhulu lapha ukuhamba kwabo.
Kodwa ke umgcini hlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi akufanelanga uZulu ethuswe ngokwenzakalayo lokho.
Okwenzakalayo kakwethusi ngoba sihlala sikubona vele iminyaka yonke kusenzakala lapho ominister beHomeAffairs abe South Africa bayahamba baye border kube lama roadblock. Kodwa ikuthi okwakhathesi kwenzakala ngesikhathi lapho amapermit angazange renewe khona kuthiwa akarenewa. Abantu abaningi bese bebona ngani izalwane zaseZimbabwe yizo zodwa okuthiwa kumele zibotshwe.
Uhulumende weSouth Africa uthi ufuna ukuqeda du umkhuba wokungena kwabantu elizweni kungekho emthethweni. Okwamanje sekwethulwe inkampani yemingcele iBorder Management Authority. Uhulumende uthi kungekudala kuzaqatshwa onogada bemingcele abazabe besebenzisa izimota lamahelikopter ukwenqabela ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa ihleli ikhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingangena elizweni kungela mvumo kodwa zidinga ama-passport lamaphemithi azivumela ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi amanye amatitshala esehlulekile ukuzoncedisa abafundi abaloba imihloliso ye-O-Level le-A-Level bekhala ngokuthi babhekane lodubo lokuswela imali yokuhambisa kuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi abalitholayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imihloliso iqalile elizweni ngomvulo kubafundi abaloba iphepha ele-biology ku-O-Level. Ukuthi abe elevu balobe iphepha lesikhiwa lele physics. Abenhlanganiso yababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ bazise ukuba abaphathi isikolo labasekeli babo bacine bengena endimeni ukuncedisa abafundi ekulobeni imhloliso. Umkhokheli Amalgamated Raw Teachers Union ATUS umnumzana Obed Masaraure uthi inhlolisiso eyenziwe inhlanganiso yakhe iveze ukuba imihloliso incithiswa ngabantu abasebenza ezikolo hatshi ababalisi.
Both the teachers and learners are failing to make it back to the schools with some schools which are supposed to have a staff complement of almost 22 teachers only having 3 in attendance.
Ababalisi labantwana bayehluleka ukubuyela ezikolo. Izikolo kumele zibe lababalisi abangamachumi amabili zilabathathu nje kuphela. Kuyasidanisa ukuba abanye abantwana bazehluleka kuloba imihloliso.
Lokhu kugcizelwe ngesinisa kaMse Harare, umnumzana yebhedi Nkomo yena olomntwana oloba imihloliso.
Andiyabona kathi ababuyanga kuma exams ngenxa yokuthi abala mali amatisha lawo. Izikhwama zisila mali, ikhisimusi lekhefu lawo, ikhefu elidlulile elekhisimusi ithethe imali yonke. Abala mali kathesi ukukhuluma esukuyenzayo ngoba le ama-RTGSV ayikwani. So uhulumende kabona ukuthi nxa efuna ukusebenzisana kuhle nabantu yabo kungabe uyaqhubekela ngokubanika i-Westone.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi olulawula ngezemhloliso olweZimbabwe School Examination Council ZIMSEC unkosikazi Nick Dlamini uyakulandula lokhu esithi imihloliso ilotshwe kungela kuphazamiseka.
Imbaliso ye-ordinary le-advanced level eqalisile izolo ngomvulo elizweni jikelele. Abafundi bonke lababalisi bebekhona esikolweni bebhalisa kumbe bebhala and sikhangelela ukuthi bazaqeda khona ngokuphela kwaka-January. Yonke into ihambe kuhle izolo and sikhangelela ukuthi kuzabe kulokhu kunjalo beze beqeda.
Inhlanganiso zababalisi zithi ababalisi bazaqala ukutshengisela nxa umongameli esekhiphe usuku olutsha lokuvulwa kwezikolo. Bathi iholo labo lamadola ezinkulungwane ezingamashumi amabili lanye 21,000 RTGS ngenyanga lithi kungakhitshwa izimali zemithelo lezamapension lisala likumadola azinkulungwane ezilishumi lane 14,000 RTGS okuyimali elingana lamadola emelika angamashumi ayisikhombisa 70 US dollars ngesilinganiso somkambo omnyama. Umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima utshele ibebandaba le-News Day ukuba uhulumende akasoze aholise ababalisi abangayi emsebenzini. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabatsha ngesikhathi se-COVID-19 eZimbabwe lasemazweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Usiba lukhulu wesabelo seColorado kwele milika uJared Polis wethekelele indawo zesiqintini seBoulder County yesonto ezihlaselwe yingozi yomlilo. Esiyazibonela ngowakhe amehlo umonakalo obhidlize imizi kanye lezakhiwo ezedlula inkulungwane. Iziphathamandla zakwele South Africa zibika ukubana zisabela ukubana isakhiwo sedalele ephalamende esezile minyaka eyedlula elikhulu sakhiwayo 138 years, asisoze samelana le ngozi yomlilo ehlasele ngesonto. Amapholisa ayibika ukubana kuloo ndoda osebotshiwe ole minyaka edlula engamashumi amahlanu 51 bonakanelwa ukubana angaba nguye olumathise lo mlilo. Ele India selisungule uhlelo lwayo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela ku-COVID-19 abasakhulayo abaleminyaka ephezu kwelishumi lanhlanu 15 kusiya phezulu. Ngasikhathi sinye izigaba eziningi zaleli lizwe seziqinisa iziqondiso zokumelana ligciwane leli ikakhulu kathesi sokuqhamuke umkhakha omutsha we-Omicron.
Namhlanje kweziphathelane lomnotho welizwe sicubungula inhlelo ezimqoka uhulumende azisungulayo laziqhubayo ngomnyaka ka-2021 ezikhangelelwe ukuqhubeka lonyaka zithuthukise ilizwe. EmaThebeleland uhulumende uziqhanya ngokusungula lokuthuthukisa inhlelo eziningi lokuthi olwamanzi olwemathebeleland Zambezi Water Project lugqitshwa lonyaka. Asizweni umphathintambo kahulumende wesigabeni seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo echasisa ngalezi nhlelo kwingxoxo esayiqhuba laye.
Ubaba uMnangagwa wakha
ngibangela ukuthi kakhulu esemandebele nizulu kalini kuhle kabe amatebeleleni. So wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlala ukuthi konke lapho kulama dam khona sakha khona ama dam simake sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele. So ngifanisele ngedam elakhiwa ebubi lupane dam eliselupane then kube le irrigation scheme eBulawayo Crawl esebhinga. So nxa sesilama irrigations wonke lawo njengemathebeleni north bona ngani sesiphumile endlaleni njalo idamu lelo ugwayisha ngani idemu. So sithi 30 December 2022 i-first drop yamanzi yabe ifika koBulawayo.
Kodwa ibandla leMthwakazi Republic Party likhonona ngokuthi akuqhatshwa abantu bezigabeni ukusebenza kulezi nhlelo azandanga ukuphutsha. Asizweni umnumzana Velile Moyo isiphathamandla saleli bandla echasisa.
Sike sabona kuphuma ikhansili ikhala esithi imigwaqo yalungiswa kodwa abazi bona ukuthi ilungiswa ngobani, njalo futhi abantu abayibo abalungisa leyo mgwaqo ngabantu abangakhulumi lolimi lwakhona lapha phakathi koBulawayo. Indlela abanika ngayo amathenda, so thina eMathebeleland ngapha sithi i-devolution esikhuluma ngayo i-devolution enika abantu beMathebeleland i-power yokuthi bazikontrole emnothweni wabo. Iphi i-record ebonisa i-consultation nama-stakeholders aseMathebeleland wonke regarding issues ze-devolution, regarding ama-developments ayenzakalayo. Esingathi kunabantu, kunama-business people, kunama-professionals, kunama-SMEs, kunama-corporate ngokushiyana kwabo, kuhlanganisa ngisho nama-traditional leaders. Ngama-activities abawenzayo, sebe-improve kangakanani i-unemployment yama-Thebeleland? Is-percentage yakhona isikubani? So what is the point of ukukhuluma ngokuthi dispensation yenza umahluko, besenza umahluko ogcwalisa amapokethi abo, bengayenzi umahluko ophakamisa izigaba? Usukele eMathebeleland North, eMathebeleland South, ungene uye eMidlands khona ngaluzananzela ukuthi ama revenues usukele eBoet, eBedbridge, ePlumtree, ungene eFolosi, ungene koBulawayo, ungene eMathebeleland. Indawo ziningi kakhulu okukholekthwa irevenue ecollectwayo, but ama roads akhona have always been dead isikhathi sonke lesi efile engabonisa ukuthi kule government. Kuyithi mina ke iZanu PF iyathanda ukusenga ezimithiyo mase kulanda ama election.
Uhulumende wasayinelana izivumelwano zokuthuthukisa umnotho welizwe lele Rwanda, njalo waphatheka emkhosini wokuthengiselana kwele Democratic Republic of Congo. Kodwa umnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, uthi kudingakala ubudlelwano lamazwe athuthukileyo.
IZimbabwe lapho esuka khona ingakazi ibhilizwe ibilobudlelwano obuhle namazwe alomnotho oqinileyo, amazwe asentshonalanga. Yikho ke uma idala ubudlelwano namazwe anjengeRwanda, yikho engibiza ukuthi ngamathempukane. Kuqondile khona kuright ukuthi badala abangane. Uzokhumbula ukuthi iZimbabwe yakhupha amabutho ukuthi ayolwa eze laseDRC. Kwaba khona umnotho omningi wedayimana owamoshakala waphelela ematheni lasemaphokwethini amanye amadoda wangasiza ilutho.
Umnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, uncoma lokho esithi kufanele kwabelwane umnotho wamazwe ase-Afrika ungahuquluzwa ngaphetsheya.
IZimbabwe kufuze iqakathekise ubudlelwane bayo lamanye ama-Africans, because very soon ama-borders lawa are going to go. We are going to be a borderless Africa.
UNkosazana Barbara Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ufanele kulungiswe uhlupho lwemali.
EZimbabwe kasila mali, icurrency yethu eZimbabwe kayibonakali, izibonakala emkambweni yensitha. So singazi ukuthi bona vele bayithatha nga emabhanga kakula mali. Noma singakhuluma ngale yaphandle imali i-US dollar, i-rand, ipula likhona kodwa linzima ukuthi silithole, njalo le exchange rate yangkhona isuka ikhathaza imali lokhu ibhoda isekhuleta ebantwini abalutshwana kakhulu abayibo vele sibakhangeleleyo ukuthi yibo abaphethe umkhonomo wethu, yibo abaphethe inotho yethu. Wona la ama 2% ungaswayipha utholoke uhajele imali eningi.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Kuzaya kulokhe kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho, kuzabe kulokhe kushoda izimali emabhenki, amalayini abe lokudetsha khona le, kungazuzakala imali, kungazitholakala imisebenzi, abaningi bazavelala bengadlanga, bazabe behluleka ukuthi babhadale izikhulu fees, abaningi bazabe lokhe besehluleka ukubhadala ezibhedlela nendaweni zonke ezihlukahlukeneyo. Akula nguquko ezaba khona ngo-2022.
Ukhulumende uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuthi aqede ubuyanga ebantwini eminyakeni ezayo ngohlelo lwe-Vision 2030 iyaphumelela. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla emazweni angomakhelwane afana leBotswana leSouth Africa bathi inzuzo abayithole kubhizimusi yabo ngomnyaka odluleyo oka-2021 ibiyehle kakhulu. Lokhu kubikwa kufuqwe ukumemetheka kwe-COVID-19 okubangele ukuvalwa kwemingcele okwesikhathi eside. Intatheli izindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Phezu kwenani eliphezulu labezimbabwe eliphila ngokuchapha imingcele lisiyathenga impahla ukuyathengisa ekhaya kule nkulungwane lenkulungwane njalo ezichapha imingcele lisiyadinga umsebenzi engafaka ukudla etafuleni. Abanye batholakala befole emgwaqweni yamanye amadolobho kweleBotswana bedinga okokuziphilisa. Kodwa ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 yaseuguqule konke lokhu ngenxa yokuvalwa njalo nje kwemingcele kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kobhubhane lolu. Umnumzana Rodwell Moyo yena ubhizinisi uyothengisa impahla afana lemithi yenkomo kweleBotswana uthi ukuvalwa kwemingcele kuphazamise kakhulu ibhizimusi lakhe.
Ukuba lama lockdowns lokuvalwa kwamaborder kusenze sehluleka ukusebenza. Ekuqaleni kuvalwa kwe-lockdown oqala ama-products ayehlile kakhulu, kwaba lamanye aswelakalayo, kwaba lamanye ase-restricta ukuphuma phandle kwelizwe, okuyinto enzima kakhulu.
Umoyo uthi sesifikile isikhathi sokuthi ohulumende bamazwe bavume kumbe bafunde ukuphila legciwane le-COVID-19 ukuze kungaphazamisi kakhulu uqhubeka kwempilo ikakhulu kwezomnotho.
Ikhathesi sesukhangeleleyo ukuthi njengoba sesibona ukuthi umkhuhlane lowo kawupheli, sikhangelele ukuthi ohulumende bamazwe la mabili bamukele umkhuhlane lowo, siphile lawo, sisebenze, kungabi lama-lockdown lamabhoda avule ukwenzela ukuthi siqhubekele phambili ngemsebenzi. Ngoba kukhanya okuningi sekulahlekile, amakhampani amaningi asewile, lathi esi-exportayo umsebenzi wethu suke wehla kakhulu. Abanye ngeke bekwanisa ukubuyela kulowo business sokwe-exporta even sokuvulwe ngenxa yokuhlala isikhathi eside abantu bengahambi phandle kwelizwe besiyadinga yona i-forex.
Umnumzana Michael Ndiweni wenhlanganiso yabaphila ukuthenga lokuthengisa kobulawayo eBulawayo Vendors and Traders Association uthi umnyaka ka-2021 ube ulukhuni.
There were challenges around the beginning of the year, lockdown, and we have seen total lockdown, and we have seen the amount of value the cross-border traders have been struggling to adapt. Now we have seen some runners, abanye bajonjela impahla, ama transporters have to resell, abanye they were braving even Limpopo infested crocodiles, go and cross and get some things or sell some things. So it has been a very, very difficult year.
Imingcele kade ivulwa ivalwa kwesikhathi eside ukuvalela amalunga enhlanganiso lengaphandle bengenelisi ukuqhubeka ngebhizimusi labo. UNdiweni uthi okubuhlungu ukuthi abantu abakule ibhizimusi abaphathiswa nguhulumende ukuze benelise ukuphakama emlotheni odalwe lubhubhane lwe-COVID-19.
Ifind ukuthi abantu abama-cross-border traders lawa abala ndlela even non-accident fund, umuntu angalemali esiyawoda is on their own. Into abazithengisayo nxa evivela ziphandlekile izobe sifake emaket azikho-insured. We hope government to come up with schemes that will ensure their security. Umuntu nxa engasaya ngemakethi kalapentsheni engasekhulile engasaya emakethi kalapentsheni engagula kumele adinga ikhesha esibhedlela kala medical aid kalani. So all these for us ziqakathekile that we hope government to be.
Abaphila ukudinga imisetshenzanyana eyaziwa kakhulu ngokuthi ama-peace jobs bakhala ngokuthi umnyaka ka-2021 kade unzima ngoba bengenelisa ukudinga kuhle bekhululekile. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHaborone uthi ukungena kweziqondiso zokulwisana lomemetheka kwe-COVID-19 ama-lockdowns wadala ukuthi bengenelisi ukuhamba-hamba bedinga imisetshenzanyana.
Akusemnandi, akusaphileki kahle ikakhulu kithi thina abantu engantu asiphila ngokuphanda ngokugijima ukuthi ungene lapho uphume lapha. Ngoba imisebenzi yankhona vele sisebenza siphakathi kwabo abantu. Eyi, onto leyi hayi hayi iyasihlukumeza kabi, iyasihlukuluza kakhulu. Nxa ungena umuntu uyathola ukuthi uba le mbuzo empilo emithathu, so kwesikhathi kuphinde ngantwa kuba nganeno nxa emntwini loyabumazi.
Kodwa ngesikhathi iningi kwele Botswana lithola iJackson ye-COVID-19 njalo iziqondiso zekethiswa kule nhlansi yokuthi iningi eliphila emsetshanzanyana kanye lokuthenga lithengisa impahla lizenelisa ukusungula indlela yazo ngokugcweleyo. Ele Botswana seliqinisa ukuthi labo abahlatshiwe iJackson ye-COVID-19 yibo abangahlanganela lo Zulu. Kulabantu abadlula amathuma esikhombisa ekhulumi 70.6% asebathola iJackson ye-COVID-19 ngokugcweleyo kwele Botswana. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisiyabona kwele Botswana.
Siloqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.